Abenhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe bathi akula lutho osoluguqulwe kwengwezelelwa kukahulumende iholo lamalunga alo ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% ngoba lokhu lingeneli lutho. Umnumzana Raymond Majongwe unobhala jikelele wenhlanganiso le uthi ababalisi lokhe behlezi ezindlini.
Nothing has changed. The people said, like many other workers, are still stuck at home. There is no reason to be going back because the government has really dallied on the issue, on the critical issue. And the teachers have said, until some such pronouncement.
Akulanto entshintshileyo, ababalisi lokhe behlezi endlini, uhulumende lokhe engakaniki ababalisi imali. Ababalisi njalo bathi uhulumende aze abaniki lokhu abaye bathembise khona, ababuyeli emsebenzini.
Umnumzana Fortune Jamela unobhala wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ye-ATUZ uthi uhulumende kangethuseli ababalisi kakhangele umthetho awufakayo mayelana lezisebenzi zakhe.
Njengababalisi abangaphansi kwenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ, thina sithi-ke asikabuyeli emsebenzini ngoba imali efunwa ngababalisi ayikafakwa nguhulumeni. Lokhu akutsho uhulumeni akwenzayo faka-ke ukwethusela abantu ethi yena uzaxotsha abantu emsebenzini. Ngithi kabuyele ku-statutory instrument of 2000 abalisise kuhle njengoba kuyibo ababhalayo laphana bengaphicwa into abazibhalayo. Siye thina hayi okwamanje asikabuyeli emsebenzini, sisalinde ukuthi kulungisiswe konke.
Umnumzana Future Maphosa ongumzali uthi ababalisi kufanele babuyele esikolo ngoba imfundo isisiwa.
Ngibona kufanele ukuthi ababalisi babuyele ezikolweni ngoba abantwana abasafundi, sifanele bebuyele ezikolweni ukwenzela ukuthi leli zwe lethu nalo futhi lingakhangelelwa phansi ezifundweni lezi. Kufanele ukuthi ababalisi babuyele befundisa abantwana besikolo ukwenzela ukuthi ilizwe lalo lingawi nxa sokusiya phambilini kwezemfundo. Njalo siyazi ukuthi bakhala ngeholo, kodwa kuqakathekile sibe ukuthi umuntu asebenze ihola. Kodwa njengoba i-government ikhulume labo ngendaba yeholo, sokufanele ngabona babuyela besifundisela abantwana bethu ukwenzela ukuthi bebe lekusasa elihle, ikusasa elikhanyayo. Ngoba sithembele kubo ababalisi, akula lapho ungadluli khona umbalisi. Ngaze kube yini kumbe kube kuyini, yonke into iba njengombalisi ukuthi umuntu aze aqalise ukukwanisa ukuthi ayenze izinto. Yonke into idlula kubabalisi.
Unkosikazi Thandeka Msipha olomntwana ofunda ibanga laphansi uthi ulokujabula nxa sekulokuxoxisana lababalisi.
Sinokujabula nxa kulokuxoxisana phakathi kukahulumende lababalisi. Sithwele nzima kakhulu ngoba nxa ungenelisi ukubhadala ama-extra lessons umntwana uyasalela emuva. Kubuhlungu kakhulu ukuthi umntwana abehlezi endlini abanye befunda nxa sekuthembisa lathi siyajabula ukuthi abantwana bethu sebezafunda.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta isivumelane lamanye amalunga ayo ukuthi babuyele emsebenzini besaqhubeka bexoxisana lohulumende. AbeZimta batshele iphephandaba leSunday News ukuthi izakhulumisana lohulumende ukuthi ababalisi abakade bengayi emsebenzini kusukisela izikolo zivulwa bengamiswa umsebenzi. Lokhu kuphume emhlanganweni obukhona ngeviki ephelileyo ngolwesihlanu lapho abathenjiswe ukuthi iholo labo lizabuyela kwelifana lababelithola ngomnyaka ka-2018. Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uchaze ukuthi abakhangelelanga ukuthi ababalisi bangabuyela emsebenzini bafike bazihlalele.
We expect that teachers will report for duty. It's the report for duty they do not report to come and not perform their duty. So they report for duty to perform their duty.
Sikhangelele ukuthi ababalisi babuye emsebenzini bezokwenza umsebenzi wabo.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Pho Mavima yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ababalisi loba nje bengezelelwe iholo njengazo zonke izisebenzi zikahulumende, bona bathi bafuna iholo labo libuyiselwe kulelo elomnyaka ka-2018 lamadola emelika angamakhulu adlula amahlanu, i-$540, hatshi ukuthi babhadalwe ngedola leZimbabwe. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.